Okay, ngiyabonga Chris. I-biometrica yokuthi like nakurejista abantu bevota beberejista ukuvota akusasebenzi lokhuyana okuthi thiwa sasipho ukubhala kuphela ukubhalisa rejista amabizo ethu and then ubeseuthiyafakwa nasesiyavota laphana kuthiwa kufakwe inkiliyana esasiyisebenzi ukuthi inkiliyana kubona ukuthi umuntu lana kavotanga. But manje khathesi ne-biometric lapho kuyabe sokusetshenziswa imitshina etshengisa ukuthi umuntu ubani njengokuthi iyakasetshenziswa like iminwe anti iminwe ethile ama-fingerprint lawo okuthi uyathatha ama-print ukuthi uyafaka emtshineni umtshina lowo kuyahle kutshengisa ukuthi ama-fingerprint lawa ngakavali njalo sometimes abanye ngendaba ze-biometric zona lezo uyakwanisa ukusebenzisa ukusikana ukuthi bafake ebusweni bomuntu ubuso lobo buhle betshengisa ukuthi hayi umuntu lo ibizo lakhe ngubani.
Kanti pho manje njengoba uhulumende ekhala ngemali izatholakala yini yokuthenga imitshina yokwenza konke lokhu?
Imali kumele itholakale Chris ngoba nxa sikhangela ishisa sibona ukuthi baningi abantu abafuna ukuncedisa ilizwe leZimbabwe. Even khathesi kwinsukwane lezi esibhelile besike zahlangana labe-United Nations labo ngoba babathabile sibili ukuthi no into le ye-biometric iZimbabwe ifuna ukuyenza ufuna ukuyi-implement and kwakhanya ukuthi labo bathakazelele ukuthi hhayi bengakwanisa kwinsukwana lezi ezidlule bathe bakwanisa ukwenjani uku-offer ukuncedisa in terms of i-support. And singabona ukuthi ase-United Nations kuphela maningi ama-organizations azancisisa. So thina vele ngendaba ye-biometric yona le i-government kumele ibone ukuthi ama-donors adingakala azatholakala. Kanti nxa bona e-Kenya le-Namibia nxa bayenza thina okungayo sehlula iZimbabwe kuyini.